Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuMfumfu 2024 ngokhebsidobe. Endabeni zethu lamhlanje, idale lesenethi lipasisa umthetho we-PVO bill.
Ngaphambili ngokuthi i-constitution ayihlonitshwe kungadlulwa i-2028 lozulu jikelele ikhuluma ngakho khonapho. So thina ezihambisa e-revolution lathi sima labantu.
Kulabalwa impi yenkululeko abathi kabasekeli imizamo yabanye babo labakubandla le-ZANU-PF yokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Ukuqutshwa umhlangano omkhulu weZimbabwe Exporters Week othakazelelwa ngabathenga bedengisa impahla. Uyaxokozela kunhlanganiso yenguqu ezifa ukulabanye abafuna ukuyikhokhela ngenkani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leSenate kubikwa ukuba seliphasise umthetho we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill owesatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu. Amalunga edale leli akubandla eliphikisayo i-Citizens Coalition for Change kubikwa ukuba bebekhonona ngomthetho lo olakho ukuvalisa inhlanganiso ezicatshengelwa ukuba ziphikisana lohulumende weZimbabwe. Amalunga ebandla leZANU-PF athi umthetho lo uza kwenza ukuba abantu belandele okufiswa lilizwe hathi kusemakhanda abo. Inhlanganiso eziningi ezigoqela iyamazwe omhlaba, i-United Nations, yacela uhulumende weZimbabwe ukuba angaphasisi ibhili le ukube ibe ngumthetho welizwe. Sokumelelwe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ayisayine ibhili le ibe ngumthetho. Kulabalwa impi yenkululeko abathi kabasekeli imizamo yabanye babo labakubandla leZANU-PF yokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abanye abawucele lenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi akumelanga ibandla leZANU-PF lephule isekelo sombuso ukwenzela ukuba uMnangagwa ahlale esembusweni. Kuthi kulabanye njalo abasekela okufiswa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF athakazelela umbuso kaMnangagwa. Kasenelisanga ukukhuluma lamanye amalunga enhlanganiso le okuthiwa asekela ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kubikwa ukuba udaba lolu luzakhulunywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF emhlanganweni ozayo we-National People's Conference. Ake sizwe uMnumzana Nathan Mathibela ukukhela elinye icele lenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ekhuluma ngodaba lukaMnangagwa.
Umongameli watsho sobala wathi yena akala interest yokudlula imandate yakhe e-2028. Sesizabona lana ama-politicians abagijigijima ngiyabona ngokusebenzisa izimali zabo yibo abahamba sebe-employa lama-veterans kanti bakwazi ukuthi siyalamba. So babuya bakunike lokhu kumbe bakunike i-4x4 nanku suhambe siyegedini siyavalela abanye kathi sile abathi elefantini. I-welfare yabameli benkululeko iqakathekile. Imbangela yiyo esiyazi ukuthi imbangela yile and yiyo sizame ukuthi sibone ukuthi singaphuma njani embangeleni yena le. Kodwa sesingenele sokutsho ukuthi instead ukuthi sifocus ngokusova i-welfare yamacomrades sekumele kale nje ukuthi sile thina phakathi kwe
imlime ngaphi ngodaba lolu olukamongameli ukuthi abisele esikhundleni enxa yikho bengalibizanga becanta enxeni.
Hayi baba, thina asilami lomongameli. Umongameli simlandele simzile sibili sobala ekhuluma ngokuthi ngala sifiso esokudlula imandate yakhe ka-2028. thina sihlonipha i-constitution elizwe. Wonke umuntu kumele ahloniphe i-constitution. So thina sinile ngokuthi i-constitution ayihlonitshwe kungadlula i-2028. Lezulu jikelele ikhuluma ngakho khonapho. So thina as vanguard e-revolution nathi sima labantu ukuthi hayi ngaphambi kwe-2028 kuyabe sekwephula i-constitution ye.
Lo ngumnumzana Nathan Mathibela, Ethan Mathibela, okokela elinye icele lenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association, ubexoxa ngesitudio 7 ekobulawayo. Sizalethulela okunye njalo okuhambelana lodaba lolu kusigaba lapho sikhuluma khona ngezombusazwe. Kulamazwe ayisikhombisa alamakampani asenhlanganweni walonyaka weZim Exporters Week wobulawayo oqoqwe uhlangothi olubona ngokuthenga lokuthengiselana oleZim Trade. Abasembukisweni lo ovulwe okusemthethweni namhla ngumongameli Emmerson Mnangagwa bathi kulabasebumabhizinisi bakwamanye amazwe abathakazelela impahla ethengiswa eZimbabwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amazwe asemhlanganweni lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi Start Qala Tanga ophansi kohlangothi lukahulumende olweZim Trade emanyane lebhanga leStanbic leAfrica Exporter Importer Bank agoqela ele Angola, Botswana, Namibia, Mozambique, South Africa, Zambia, le United Kingdom. Omele ibhanga leAfrica Export Import Bank. Umnumzana Ebuka Okaja uthi zinenge inhlelo abalazo ezincedisa amankampani athengisela kwamanye amazwe. Othenga izithelo lezilimo eZimbabwe oweVita Fresh Produce eUnited Kingdom, unkosazana Daniela Ivanova uthi bakhangelele ukuthengisa impahla eningi kulandela ukukhulumisana labanye osomabhizimusi emhlanganweni lo.
Importing fresh fruits and vegetables from Zimbabwe for 15 years.
Sesileminyaka edlula ichumi lanhlanu kuleli sithenga izithelo lezilimo njalo sizakhulisa ibhizimusi lethu. Sebekhona esikhulume nabo ekufikeni kwami njalo uhlonze lwezilimo zakuleli liphezulu. Senza imali engange 10 million pounds ngomnyaka njalo eleZimbabwe lihamba phambili.
Banengi abakhangelele ukuthuthukisa amabhizimusi abo njalo labaqakathekisa umhlangano weZimbabwe Exporters Week. Umnumzana Similo Nkala okuZim Trade uthi lesi yisikhathi sokuthengisa yonke impahla elungiswa eZimbabwe.
Ekuqaliseni sibe lama-buyers from 7 countries abavela kumazwe anjengabo Botswana, South Africa, Zambia, Namibia, Angola, the UK and Mozambique.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya akathakazeleli okwenzakala eZimbabwe kwezamabhizimusi.
Futhi sikhangelisisa ama-minerals akhona abathengisikiwa i-value addition kuthengiswa kungamatshe nje. Sizabe sokhe sihlupheka ukuzuza imali yangaphandle esiphaleni.
Evula okusemthethweni umhlangano lo, uMnangagwa ukhuthaze osomabhizimusi ukuba basebenzise ulwazi lwakulezi insuku olwe-artificial intelligence ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Navigating logistical challenges and trade finance solutions for exporters.
Lokhu kuzakwenza lokuba ibizo lethu likhuphuke emhlabeni jikelele. Abantu bemazweni bavele bayakhwabitha impahla zakuleli.
Uphinde wakhuthaza amankampani eZimbabwe ukuba athengise impahla yawo kwamanye amazwe. Umhlangano wabathengi labathengisi ugcitshwa kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho vio endebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lesitingwiza solufike ekuzinga elibi osokubangele ukuthi amagqoda enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights alobele umanisipala emxwayisa ukuthi athathe amanyathelo okutholisa abahlali amanzi ngamatanka amabhawuzas nsuku zonke nxa engafuni ukumangalelwa emthethwandaba. Athi ukwehluleka ukutholisa abantu amanzi yikwephula amalungelo. Udubo lwamanzi lubhakhile emadolobheni amaningi awuqela kobulawayo leHarare. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sehlanganiso yeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula.
Ezitungwiza kulodubo olukhulu olokuswelakala kwamanzi. Ezinye izakhamizi zithola amanzi amalanga amabili loma amathathu ngeviki, abanye ilanga elilodwa. Abanye balakho ukuqeda iviki yonke bengawatholi amanzi. Imbangela yalokhu yikuthi iChitungwiza kuthiwa kayila lapho ethatha khona amanzi esingathi idamu. Yikho ke ithenga amanzi kuHarare City Council. Kukanti iHarare City Council yona ilodubo lwayo olokuthi kayanelisi ukunika amanzi aneleyo kuzakhamizi zayo, yenza iwater rationing. Yikho ke nxa ingaswela amanzi iyashotisa amanzi eChitungwiza. Ezilongu ezi iCouncil yeChitungwiza ithenga amanzi kuHarare City Council ingela source of water supply yayo. Udubo lolu luzala lulokwe lukhona. So kule minyaka ethize lolu dubo lukhona osokwenze izakhamizi ezinengi zigebhe izibholane. Ezinye izibholane zikhona ezikaminisipala kodwa zilutshwana, njalo indlela egejwe ngayo yikuthi abantu bayahamba besiyafola bemelela ukukha amanzi ngemigqomo lezigubhu.
Lungaqedwa njani kahle kahle lolu dubo?
Okudingakalayo ukuthi ngabe iChitungwiza ingaba lendlela yokuba ledamu elingabanika amanzi kunganceda, ngoba okwakhathesi kabalalo idamu elingabanika amanzi aneleyo. Yikho okudingakalayo kakhulu khonokho ukuthi singathi uze udubo lwamanzi luphele. Okwesibili okungenzeka, ye siyabona bayagebha izibholane, kodwa ngabe bathi bangagebha izibholane kulokuthi bagebhe izibholane abantu besiya kukha ngemigomo, benze njengalokho sokusenziwa ngezinye izakhamizi ukuthi bangagebha kumbe isibholane baxhumanise izindlu zingaba lichumi loma ichumi lambili zikonekthwe kusibholane esisodwa. Kungcono abantu bathole amanzi ezimpompini hathi ukuya kukha amanzi ngekhanda, ngoba silabanye abantu asebekhulile abanganelisiyo ukuthwala imigomo ekhanda, ikakhulu amapensioniya.
Umnumzana Albert Mazula ngumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Residents Trust wexoxa ecingweni lontukamele Inkomo weStudio 7 eseHarare. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Hele Israel lithi selibulele umkhokheli omutsha weHamas uyayasinwa. Usina wangena esikhundleni lesi esasibanjwe nguIsmail Haniyeh wabulawa libutho lakwele Israel ngesikhathi sithekelela lakwele Iran. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abeAssociated Press babika ukuba umsekeli kamongameli wakwele Kenya uMnumzana Rigathi Gachagua usesesibhedlela ubekhangelwa ukuba uza kuya edale lesenethi lapho ethweswa khona icala lobukhohlakalo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, namhla siqathanisa ukwenzakala kwamanye amazwe lakwele Melika ngemali yokhetho. Utabuka Ncube usedulela lolo daba.
Ukhetho lwemelika luyadula okumangalisayo. Ngo-2020 kwasetshenziswa imali edlula i-$16 billion kukhetho lwe-Congress lolokudinga umongameli. Lokhu kugoqela imali eyasetshenziswa ngabangena kukhetho lukamongameli Senate lolwe-House amabandla ezombusazwe labazimeleyo. Imali le ayigoqeli eyokuhlela lokuphatha ukhetho. Imali le inzima ukubala ngoba iphathwa ezigabeni njalo zigoqela inhlelo ezifana lokufundisa abavoti lezinye. Ngo-2018 abacubungulayo abe-University of North Carolina bathi ukhetho lwe-Melika lusebenzisa imali engaba ngamabhiliyoni amabili ngomnyaka. Imali yokukhankasa e-Melika inengi ukwedlula kwamanye amazwe. Kukhetho lweBhilithane ngomnyaka ka-2019 kwezombusazo kwasetshenziswa imali eyisilinganiso songamashumi amane phansi kwaleyo eyasetshenziswa kukhetho lweMelika ngo-2020. Ngwele Australia amabandla ezombusazwe asebenzisa imali phose ingxenye yaleyo eyasetshenziswa kukhetho ngomnyaka olandelayo. Ele India ngo-2019 lasebenzisa imali eningi ngesikhathi sokhetho, lasebenzisa imali edlula ngesikhathi kukhutshwa ukhetho eMelika ngomnyaka ka-2016 kodwa yaba phansi kwaleyo eyasetshenziswa eMelika ngo-2020. Ngo-2020 kwasetshenziswa amabhiliyoni alitshumi lasithupha, 16 billion kukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga e-Congress. Ele Brazil lalo lisebenzisa imali eningi kukhetho. Ngomnyaka ka-2022 lasebenzisa amabhiliyoni lamabhiliyoni kukhetho. Imithetho yokukhankasela ukhetho yabunjwa ngenhloso yokwehlisa inani lemali esetshenziswa kukhetho nokwehlisa ukuthengwa kwamavoti. Elemelika lafaka umthetho wezemali ngo-1974 obetha imali ezingasetshenziswa kwimikhankaso yokhetho, kodwa ngomnyaka owalandelayo inkantolo ye-Supreme Court yakhupha ezinye izigaba zalomthetho isithi imali ezisetshenziswa kumkhankaso zivikelwa ngomthetho wokukhankasa. Ngo-2010 esinye isinqumo salinkantolo zakhupha njalo ezinye izigaba. Izinqumo lezi sezibangele ukukhuphuka kwemali esetshenziswa kukhetho lweMelika kusukisela ngomnyaka ka-2000. Abancintisayo bayisebenzisani limali, iningi layo ngeyoku-advertiser. Okunye njalo ngeyokuqhuba umkhankaso, ukubhadala izisebenzi lokuhuga abanye ukuba bafake enye imali kumkhankaso. Ole mali eningi nguye onqobayo na? Hatshi, kodwa kuyake kwenzakale. Ngomnyaka ka-2022 ukukhetho lwama-midterms abayisilinganiso sofika 93% abaku-House labedlula 82% abale mali eningi banqoba kukhetho. Onqoba kukhetho oluqhubekela phambili edinga imali yokukhankasela ukhetho oluzayo.
Lolu daba silethulelwe nguTabo Kancube. Njengokulithembisa kwethu, namhla sihlolisisa ukudoniselana kwamalunga enhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ye-National Liberation War Veterans Association kulandela ukukhethwa kwabakhokheli abatsha ukuthiwa bephule umthetho bekhethwa. Kambe kukhona okunye okungabe kudunga inhlanganiso le. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, kanye lomnumzana Joseph Chuma, umele iphelandaba jabalala ekudala lephalamende ekubandla le-ZANU PF. Uncube usungula lingxoxo.
Uyabona nxa sikhuma ngento okuthiwa yidemokhrasi, sibalisele ubana omunye lomunye ulelungelo lokucabanga njalo lokukhetha uhlangothi angabe yena elukhwabitha. So lokhu okungabe kusenzakala kungaba kumbe kulaba abalwela impi enkululeko kumbe iqembu liphi nje lona elabe lizimele lodwa ngale, kuthengisela i-maturity yedemokhrasi yethu ukuthi bona abantu awasoze sibone solinye ngezikhathi zonke, asoze sihlale sivumelana ngezikhathi zonke. Okuqakathekile kubo konke lokho yikuthi kona abantu baphume bengalwanga kodwa beyenza lokwana othana let's agree to disagree ngesikhiwa. At the end of the day omnye lomunye azimele ngalokho akufunayo. Bakhona abanye abakhuluma ngodaba lokuthi kona bafuna u-2030, bakhona abanye abathi hhashi isikhathi sesenele silandeleni khona okwafaka emthethweni. bonke abantu bona labo ba express izifiso zabo izinqumo zabo ngendlela abakubona ngakho and yimi ngibona ngansa yiko ukuthengisa imashuri ye democracy ukuthi bona abantu it doesn't necessarily mean that singaba singawone ecembini singawone ama-veterans babe ama-veterans bonke kodwa akusho ukuthi bona sebezabona ngeso elifana nayo.
Ncube uyamuza igolide uyakhuluma lapha ungathini ngakhonokho?
Ye, ngiyamuza ubaba uChuma. Mina ngithanda ukuthi ngiphawule ngokuthi kulamaqembu amabili lapha kwabalela inkululeko. Kulabamela iqiniso njalo bemthanda upresident wabo uMnangagwa. Bese kusiba labanye abamzondayo abaluma bephozisa labo bathi kahlale ukuze ayangeke atshengise ukuba njengomgabi. Ahlale khopana esikhundleni ukuze kubuzwe la kwelizayo ke kubuzwe kathi umuntu lowu wenza njengomgabe kathi wayemkhiphe kanjani umgabe. Kodwa laba abanye laba abamele iqiniso abamthandayo bafuna ukuthi angayangeki bamtshengise ukuthi hayi wena ehlala phansi ehlonipha iconstitution akusiyo democracy la yikulandela iconstitution. Umuntu othi khona akaqhubeke esesikhundleni iconstitution ingakuvumi. Ngumuntu akusiyo democracy ukujwa njalo. Ngumuntu oyabe elahleka, umuntu owasuka wanatha umsobho ombuso kamgabe waze wamngena. Selengqondo yokuthi umuntu wonke angaba ngumkokheli kufuneka ahlele esikhundleni. Kufuneka aza akhitshwe ngenkani. So ke bayamthanda laba bathi kaphume. Lami nje bengingamtshela kukhathesi ukuthi hayi akaphume ahloniphe iconstitution akenze imarki kuhistory ukuthi wake walandela iconstitution.
Ye, golide lapho yathi ubaba Ncube uthi hayi bo lokhu asikho phela ukuthi usekele idemocracy lokhu ungazana kukhanti umanikiniki nje
andiyabona khona uyidemokrasi futhi uNcube engumkhwenyana wami nje so laye abone ngendlela yakhe abona ngayo naleyo kubalulekile kakhulu imicabango yakhe layo siyithathe siyihlubungule siyifake laphana kungabi le victimization of futhi yena ucabange njani. Akukanti embi khonapho yikho mina ngithe khona abantu vele abasoze bebone ngeswe elifana nayo even nxa sigele indawo zama-constitutional i-constitution umthetho owabunjwa ngabantu ukudlelwa abantu ongatshintshwa ngisho ngasiphi isikhathi futhi kodwa-ke njengoba ngithilo mina abantu balelungelo lokubona ngendlela ezishiyeneyo yikho okuthethe indawo even kuma-veterans ethu ukuthi abanye bathi hhayi sokwanele u-2028 ekwana laye umthala kaphumule abanye besithi hhayi ngaqhubeke up to 2030 acede i-vision yakhe. Konke lokhu imibono esifakwa ngabantu akuze kwafuna-ke ukubana ngenxa yokuthi umuntu usebone ngokushiyeneyo usuqala sokuthethisa kumbe sokuqala ufuna uba-opinionated wena utho kwakho umbono wakube yiwo oprivelayo. Asha kumla ngube njalo.
Ye, baba Ncube ugqiba khonapho amafutshane ba.
Ye, engikucabangayo ukuthi kungaliyangisa kakhulu ilizwe, kungalihlinzela ebandla kulikhipha amatwane lezibindi kulibeke laphana nxa kungatholakala iconstitution yelizwe sokuthiwa abaningi bathe kayitshintshwe ukube uMnangagwa aqhubeke. Kungaba ngeyinye into yokuthi ingayangisa ukwedlula yonke into asebayenzayo beyizanu bayenza kabi. Ngicabanga ukuthi engumuntu omdala uzahlala phansi lapho obona kulabafana bakhe abangathi bayalahleka abachuka indlebe ukuthi hayi lokhu angisoze ngikwenze lokhu. Futhi sithanda ukukholwa ukuthi njengoba lokhu bakuza athi kafuni kungena kube kuliqiniso lona leli ukuze achiye bafundisile laba abafundi bakhe abangathi bayalahleka.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba ijabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU PF. Wezemidlalo uyaxokozela kunhlanganiso yemidlalo wenguqu yeZimbabwe Football Association ngokulomunye ofisa ukuba ngumgcinisihlalo wayo ozama ukuguqula isisekelo sombuso wenhlanganiso le ukwenzela ukuthi ayikhokhele, kubika uJoseph Njanje.
Inkokheli zesigaba ezehlukeneyo ezibumba inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu elizweni iZimbabwe Football Association kusasa ziyabe zithe gwaqa eHarare zihlaziya ukuba kuyini okumele kwenzakale phambilini kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yale nhlanganiso ekuqaleni komnyaka ozayo. Kukhangelelwe ukuba inkokheli lezi ezaziwa ngokuthi ngamakhansila ziguqule isisekelo sombuso wezifa kulungiselelwa ukuqhutshwa kokhetho. Kubikwa okunye abafuna ukukuphosela kusisekelo yikuba labo abafuna ukuba ngabomongameli benhlanganiso yezifa kube ngabantu abaphumelelayo melela kuzifundo zabo ze-ordinary level okuyinto esidale ukufuthelana okuthile kwabanye. Intatheli zindaba ezemidlalo u-Andrew Thambane wakho uthi uvumelana lakho lokhu ngoba umongameli wezifa kungumuntu ozabe emela ilizwe.
Indaba le simple because football now is we're in a global village, yabo. U-chairman lo owezifa is not just chairman for Zimbabwe. Effectively kumele ahambe kuma-meetings e-CAF, ahambe kuma-meetings e-FIFA. Manje wena ma isikiwa singaphumi uyela u 5 over lalawa afunakalayo uzaphumelela njani? So mina mbona no, it's only fair, it's only fair. If you want to play with the big boys, you got to do what the big boys want. It requirement lane yes support them.
Waqeqetshwa inhlanganiso yeFIFA wasebenzela njalo inhlanganiso le uBrian Moyo uthi kule nkungu egombolozelelo ludaba lokupasa ama O levels sokungenza kube khona bavalelwa phandle khona kungamelanga.
Kulabanye abantu whose body knowledge about football far outweighs the 5 O levels, like your former footballers, former national team captain, someone who has captained the national team for 10 years. And then you say awukwane on account that out of 5 levels. And the 5 levels lay all is kiwa. In the real FIFA family is limited. It's one of the least spoken language.
Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala kwele island, uMichael Masebo, laye uthi ukukhokhela umdlalo wenguqu akudingi isikolo.
Ifutbolo uma sengiphathwa ngesikolo othwaye izifa futhi umuntu wakhona ngiyafanele le 5 4 levels. Angiyiboni ngoba even ama-players amanye esinawo awafundanga. Ibhola is not about education, ibhola about ama-skills kuphela nje. So yindlela ama-former players ke njengoba ke sinawo ama-former players shito yindlela awasa-avaleka phandle yini na. Ngathanda nje khona umuntu ololwazi lebhola elo yokuphatha ibhola kuphela ungakhetheli ukuthi umuntu wakhona onama 5 olives okanawo.
Okwakwaba isiphathamandla senhlanganiso yezifa kuhlangothi lwabasakhulayo umkhululi Mthunzi uxwayise amakhansila ukuba anxwanele ukungacobotisi umdlalo wenguqu elizweni.
Esingathi ngamakhansila zethu yiwo futhi ayekhetha ukukhokhela uba singenise edakeni. Abaqalisi sikwenzile ngo-2010, sakwenza ngo-2014, sakwenza ngo-2018. Uhlupho belukhona ukuthi esikhathini sokuthi abantu bakhangele umuntu olengqondo zebhora, abantu babhizi bakhangele isikhwama sakhe ukuthi njengoba ezafuna ukuthi avotelwe kuzamele avalwe inkwenye ngemali engaka. Lokhu yikho kusenza sibuyele emuva sokungani kasifundi.
Kasenilisanga ukukhuluma lamakhansila ezifa ngoba bathe udaba lolu soludale ukuxokozela okumangalisayo kunhlanganiso le. Bambalwa abasebesazakala ukuba bafuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa yona ephethwe yi-normalization committee ngemva kokumiswa umsebenzi okwenziwa ubukhokheli bukaFelton Kamambo. Laba ngabagoqela uProfet Walter Magaya, yena obikwa eseqalile ukukhankasa njalo ensukwini ezedluliwe besedolobheni lakoBulawayo lapho aqhube khona umhlangano lenkokheli zakuleso sigaba. Abasiki bebunda bathi kulumhlangano kube lenkuthazo yokuba kulahle isinqumo esokuba bafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abapasa i-ordinary level. Lo mdlali olodumo uPeter Ndlovu laye elakhe igama lixobaniswa lelalabo abafuna ukuba ngabakhokheli bezifa kodwa yena akakaphumeli egcekeni. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngumkhankaso wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane we-breast cancer awareness month. Singake hlukane siye sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Idale lesenethi seliphasise umthetho we-PVO bill kuyaxokozela kunhlanganiso yenguqu ezifa ukulabanye abafuna ukuyikhokhela ngenkani. Ake isikhathi yasavumi namhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo Sithembayo uGift Dube. Lalelani i-Live Talk yalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.